abantwana abafunda elokimvana lapho engimela khona abafutshuka ebodilwa labo Glenview abathathu babuye baqalisa ukugula kanti esithe kona uyedi kazama ukuthi kona abantwana abavela kulezindawo bake bami uyabona lolu dubo lolu uludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokho sikhuluma ngalolo daba elokuthi kona amazi sifuze abe ngamazi ewokuthi kona abantu uyakwanisa ukuthi kona banathi kodwa ke udubo esilalo kathesi elwamanzi lonolu yikuthi akula manzi endabeni wenilizonezwe lo ngumlando kahulumende ngoba isikwe Harare kodwa everywhere in Zimbabwe kathesi abantu bayahlupheka labulela kodwa nale esibanzi labantu uhulumende uvele kaboni lokuthi khona kulo dubo lapha kodwa bangakwanisa ukuthi hhayi into ege nje bazibhedele into ege yomuntu wani behluleke lokuthi khona balungisise lolu dubo amanzi la seleminyaka leminyaka kuloko kuhlupha njengekhansili eyakudala last year engangikuyo mina salizama ukuthi kona sifake amabholo kodwa amabholo akhona la kathesi amanye angikhona ayacontaminate so kuludubo kakhulu khona okuyazwisa ubuhlungu ukuthi kona abantu bayafa ngento engasoze ifanele ibe isakhulunywa ngalesi sikhathi
kungani izikotsho lezi zisiba lengcekeza kalula ingamasiweji yini la dubukayo mihla lamalanga
uyabona ukuthi khona udubo esilalo mnumzana i-government kufuze inike ama-local authorities izimali ezivela kibo kathesi amasayiti la aseluphele okuthi khona kasakwanisi ukuba lokho esasebenza ngalesi sikhathi ngoba selesikhathi eside kakhulu ekhona i-Morton Jeffrey isilungisiwe isiphumisa amanzi amaningi kakhulu asenza ukuthi khona amapayipi la adubuke okuzwisa ubuhlungu kakhulukhulu yikuthi kulamakhampani avela kwamanye amazwe kathana kwama-amerika ababuya 5-6 years ago besithi hayi bantuloyi bakithi yeke nalisiyenze lokhu sikhipha amapayipi lawa bhode amanzi lesuwa thina esikufunayo ukuthi sesifakele i-fibre optic yethu yikho esikufunayo nje kuphela thina njengekansulu sayenza kwakusemandleni yethu sayenza salasayinela kathesile siya ku-government i-government yaqalisa ukuthi kona lisinike ama-vibers abantu laba bazinela so udubo lolo alusoze luphele nxa sile government engafuni ukuthi kona ilalele lokho kuya kukhulunywa ngama-local authorities kade sesikhuluma sithi kona into leyi kayihambe ibe yi-devolution kade sisebeaphoyinte abanye abantu futhi abagenesa i-constitution ukuthi babe lokho bebulala izinto abantu siyadubeka bona abakubona ukuthi kona siyadubeka ama-solutions sabanika njengekansili abafuni so thina ephalamenti singena njengakhonokho siyabe siloko sihluphana ngaleyo ndaba kuze kuhle
ngaphandle kwe-Glenview le Budiriro iwapha amanye amalokishi lesabela khona ukuthi ungasabalala kalula lo mkhuhlane
wona lawo amalokeshini aseduzane okwazana warempati okambuzuma ohopli abaseduzane o-Highfield wanayanana basengozini ansho yabona ukuthi kathesi bengikhuluma mina ngisithi khona kulo mntwana oselokiva kathana nebudiriro lapho kule constituency yami mina elokiva phakathi ekuseni bengikhuluma ngihambe esikolo ngifuna ukubakwazi ukuthi kona into zihamba kanjani ngathola ukuthi kona u-driver webhasi ohambe siyathetha abantwana useyaffektiwe u-deputy head useyaffektiwe so kulomunye umntwana oku-grade 1 oseyaffektiwe again kathe zinto ezisuka khona ngale kulo munye futhi ade sehlanza ansho yabona ukuthi kona balokho benikana lo mkhuhlwane ngoba ngumkhuhlwane o-easy ukuthi kona uhambe komunye umuntu
luzaze lulungisiswe njani pho babumoyo lolu daba ngoba njengokutsho kwakho isimithi mnyaka
kakhulu mnumzana into efuze iyenzakale lapha i-long term solution i-long term solution i-government ukuze ibekwazi ukuthi kona umsani lokhuzwa idemu kayakwe anike abantu amanzi abeHarare usmith walungisa amaphayipi lawa ezikhangelela abantu abanezali 500,000 kathesi kule millions and millions of people close to 6 million zihlanganisela lama-satellite town so akusakhwanisa ukuthi bona amaphayipi lana abe lokho ebuthanda lento ezinjalo njalo wona i-life span kayisekho isiphelile so i-solution ekhona ikuthi khona uzi ilungiswe uzami ilungiswe bavume ukuthi council ifake amapipe amasha lama partners abatholayo benabona bengangeneli ngoba bona into zabo ezokungenela zoyayifuna ukutshontsha obaba labo mama abazali asizameni ukuthi endaweni zonezo esebona zomkhuhlwane abantwana bake bame kwe-export kunalabo abaye benamanzi please rawuzezisa imbuzi gezi izandla zakho lamanzi nesepa lingaphongi ukubingelelana bingelelana okakhathesi khonoko izikhafu lezi eziqandayo azikeni sile bantu bakithi ukudla imibhida le asiyekelela uphonga utenga imumvu yona le epekwayo enyawoswa akukeni sibe lokhu sidla isikhafu sibile sifisayo okakhathesi